Nkomo umumo omubi kakhulu kakhulukazi khona ngapha emhlukulweni wakithi. Njalo lenani lona lelo elikhangelelwe i-WFP ele 1.5 million. Ngingathi ukuthi khona linani mhlawumbe eledlula lona lelo ngoba sizananzelela ukuthi khona abantu abaningi ngapha emhlukulweni wakithi bahlala bengena bephuma elizweni. So esikhathini esiningi nxa kusenziwa ama-statistics wona la babe bengekho. So ngicabanga ukuthi inani lona lelo liphezulu ukwedlula khona lokho. Bese sikhangela futhi ukuthi khona emkhonweni wakithi lona izulu livele alizange line kahle. Njalo ungakhangelisisa kahle uzathola ukuthi khona nxa izulu lingananga kahle sasivele sikhangelele ukuthi khona akula sivune esizasithola. Bese kubuya futhi kuhlangane lokuthi khona abantu bakithi ngapha emkhonweni wakithi bavele ayisibo bantu abachajiweyo kuhulumende. Ngoba izulu ungakhangela khona pha kwamadlamzingadi kahulumende balutshwana abantu bakithi kumbe vele ngathi uyi-one phakathi kwabantu abalikhulu ongabe echajiwe kuhulumende. Okusho ukuthi khona abantu abaningi bakhangelele ukuthi khona balime bethole izuzo ngokulima. Nxa izulu lingananga njengalolo mnyaka laye nalowo odlulileyo, hhayi inkomo kuyethusa lokho.
Emavinkilini Ncube, impuphu kanye lokunye ukudla kuyatholakala yini njalo kubiza malini? Bayakwenelisa na abazali?
Inkomo impuphu ikhona, ithukela likhona, i-cooking oil ikhona. Kodwa-ke njengoba nesenge ngatho ngaphambilini ukuthi khona iningi labantu lapha bavele abasebenzi okwakuqala. Okwesibili sokulomunye umkhuhlane osusingenile okubulala izimali elizweni lakithi eZimbabwe. Thina ngapha kakhulu besikhangelele ukuthi khona imali ongayithola iloba kubani nxa ethe wathola imali kwirandi lase-South Africa. Kodwa ungakhangela ukuthi khona lintengantenga njani, njalo ubusukhangela ukuthi khona indlela osomabhizinisi bakithi ababeka ngayo intengo kuyethuza. Ngoba ngikhuluma kathesi sesikhangelele ukuthi khona i-50 kg yempuphu isisiya ku-370 South African rand. Okusho ukuthi khona nkomo imali eningi kakhulu yonaleyo ukuthi khona umuntu ayenelise. Bese sibuya sibe lokugcilimbane futhi ezifuyweni zakithi. Abantu bakithi bakhangelele ukuthi khona nxa into zingasahambi kahle bayangena esibayeni bathengisa inkomo. Ungabona into eyenziwa yikhansili, ubone into eyenziwa ngabathengi bezinkomo, kuzithi sizi kakhulu ukuthi khona. Kanti manje abantu bakithi kuthi ukuthi khona bazaphila njani nxa sesiphile emhlabeni onje kumbe sebevele sebegwejele ukufa.